Well, umumo we coronavirus ngapha engikhona mina awutshintshanga kangako engingathi kuyabonakala ukuthi sokulotshintsha. Kodwa masikhangelisisa izindaba sibona ukuthi hayi kukhanya ungathi liyehla kancane, ama-infections ayehla kancane, ama-new cases akhona ayaqala ukuthi angathi aya phansi. Kodwa okudabukisa kakhulu yukuthi si-America isibambe isisondele ukubamba noma ngingathi kwela namhlanje I'm sure isibambe 500,000 people, that's half a million people abantu asebesitshile ngegciwane. And ma kukhangelisisa uyabona ukuthi cha, kuningi indlela igciwane leli elingazange libanjwe khona kahle ngo-Trump, ngoba u-Trump wayengapromothi i-social distancing, wayengapromothi ukugqoka amamaski, ukusanitize izandla. Umuntu nje ongathi vele wayengathi uyaphikisa ukuthi gciwane leli likhona. Kodwa siyabona since uBiden etake over akakabi lesikhathi eside, kodwa sesiqala ukubona umehluko, ngoba yena uyapreacha ngaphambilini ukuthi vele abantu bananzelele kakhulu igciwane leli liyabulala. Uyencourage abantu ukuthi bangalethi igadi yabo down, ukuthi bacabanga ukuthi njengoba kuthiwa sokulama vaccine kusho ukuthi sebengaphomba ukuthi bayekelele bangazigcini kahle ukugeza izandla lokugqoka amamaski loku-social distance. So hhayi, I think ithemba lona likhona ukuthi hhayi mhlawumbe sesizobona umahluko kusiya ekupheleni komnyaka.
Nxa sikhangele okwenzakalayo kuyathembisa na ukuthi umnyaka usuyaphela kuyaba kungasela gciwane le-coronavirus eMelika la?
Angiboni ukuthi igciwane lizophela completely leli mfokagandi. Ngokubona kwami ungathi igciwane leli yinto esizoba yi-part of impilo yethu njengaboflu. Kusho ukuthi kuyabe sokusiya ngokuthi hhayi abantu sokumele bathatha i-short, njengoba lapha siyabona kulama-flu shorts. I think i-COVID short kuzoba into esizovele izoba lathi for isikhathi eside, ngoba iya isizibonakalisa ukuthi iyakwazi ukutshintshatshintsha ibe lama variant ahlukeneyo. So ukuthi avoide even i-vaccine. So angiboni ukuthi into abangakhona ukuthi bayi-contain by the end of the year. I think even lawa ama-scientists abo-Dr. Fauci bayatsho labo ukuthi mhlawumbe singabhekela kubo-2022 khonale, after abantu abaningi sebe-vaccinatiwe, lalokhu abathi yi-head lokhuzana encedayo ukuthi abantu abaningi bangabalali igciwane, then liyaluza i-significance. So sizobona ukuthi kuzohamba kanjani. Lathi sakhangelele khonapho ukuthi sibone ukuthi kuphele kusiyafika ekupheleni komnyaka, kodwa sibona kuzobe ama-numbers ama-new cases azobe sehlile. Kodwa ukuthi lona lingabe seliphelile igciwane leli, hhayi cha, mina ngiboni ngathi into esizophila layo isikhathi eside esizayo.